siyabonga Chris Lundimi yakhe lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 ngompalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mgela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngike ngaya ekhefu eKhisimisi eLwagwelo, ngithe ngingena emgwaqweni waseGweru, imota engizibone ziwile, njalo kutshengisa ukuthi imphefumulo ilahleke kakhulu kulezo mota, lanxa nje imoto uyithola njengasela muntu.
Amapolisa athi inani labafele engozini zomgwaqo selifike kumachumi phose ayisishiyagalolunye i-88.
So ngokubona kwami izulu lele lifika ngalesi sikhathi lenza kuhle ngoba kusho ukuthi abantu asebekwanti lothi bengene emasimini izilimo zabo lapho ebengihambe khona mina ngibona ziyabukeka khulile njalo kuyathembisa ukuthi abantu bangaba lesivuno esihle.
Iningi labalimi litshengisa ukukhathazeka ngezulu eliningi elilokhu lisina kusukela kumaviki amabili edluleyo esigabeni eziningi zelizwe besithi lingabulala izilimo kukanti abanye esigabeni zeMatabeleland bathi izulu leli belivele seliphuzile.
Izakhamizi ezakhele eduzane lendawo egcinelwa inyamazana zendle ewange zikhala ngokwanda kwazo emzini ehlala abantu ikakhulu izilwane ezibekwa sezivulele izifuyo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo selifike kumachumi ayisishiyagalombili lasishiyagalombili 88. Inani leli ledlula kancane elabantu abafele emgwaqweni nyakenye ngasikhathi sinye. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi abatshayeli kumele bahambe ngonanzelelo ikakhulu kathesi singena eminyakeni omutsha lapho abantu abaningi abakhangelelwe ukwethekelela izihlobo labangane endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Amazwi kaNyathi agcizelelwe lilunga ledale lephalamende umnumzana Albert Mhlanga yena ohlala kukomiti ebona ngezemigwaqo.
Ngike ngaya ekhefu eKhisimisi eLwagwelo, ngithe ngingena emgwaqweni waseGweru, imota engizibone ziwile, njalo kutshengisa ukuthi imphefumulo ilahleke kakhulu kulezo mota, lanxa nje imoto uyithola njengasela muntu. Kodwa njengoba ngake ngatsho laphana sisiya ekhefini leKhisimisi ukuthi siyabaxwayisa uZulu abantu beZimbabwe ukuthi batshayele ngonanzelelo, ngoba into esizinanzelelayo ikakhulu emgwaqweni lapha, abantu batshayela sebenathile kakhulu. Banganatha kakhulu isiqubu abahamba ngaso siba yingozi enkulu kakhulu. Njengoba ngithile sibili amapolisa ngiwabonile abesebenza nzima emgwaqweni njalo bebengahlukuluzi abantu kangako ngalesi sikhathi. Nginanzelela ukuthi hayi abantu bebebamisa sibili kodwa bebakhulula ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa lokho engikhala njalo sibili ngizwe ubuhlungu kakhulu ngokufa kwabantu laba abaningi. Inhliziyo yami yaba buhlungu kakhulu ikakhulu ngikhangelela amadoda esebenza lawo kuhulumende ikakhulu adephethe eze uMinister of Transport lo ubaba uGoshi ophelelwe ngumsebenzi laye lo ukuthiwa nguchief uChitukutuku obenguchief weZinara. Ngisitsho ukuthi ngalabo enhliziyweni zabo bayakhala njengathi njengabantu beZimbabwe ngoba lokho abakwenzayo ngemali yeZinara kakuhambelani nalokhu ubuhlungu esikutholayo kubantu beZimbabwe. Angani labo lapho abakhona lapho abalelele khona bengizwe ukuthi imali yonke leyane siyithatha emgwaqweni ngashuwa iyalungisa imigwaqo kwenze ukuthi izimota lezi abahamba ngazo zingafi ngoba eziningi zazo ziyagijinyiswa kodwa kazisamanga kuhle ngenxa yamaphodolo agcwele nje ilizwe lonke.
Udubo lwezimota ezingalungelanga ukuba nazi ngaba zihamba emgwaqweni esingathi izikhorokoro ludubo olubhahe kangakanani?
Lolo dubo lunzima ukuthi siqedelane lazo. ikakhulu lapho ngizasola wona amapolice ayetraffic ngoba ungazibabone begcwele umgwaqo wonke imota lo mifile nje ungahamba ngayo nje uzuye fike eHarare Tare Kariba wena uthembe kuphela ukuthi ule $5 yokubanika abafana badikudiza pho imota akubakhuthazi abantu bezimbabwe ukuthi balungisise izimota kodwa asebekukhuthalele kuhamba bediza emgwaqweni amapholisa ayamukela imali singaze sizame lokho esikuzamayo nabo babaqhubezela futhi abafana imali uyadrayive umfana ethembe imali kodwa kuba kubi kakhulu nxa esethe walahlekelwa isihlobo sakhe nabazali bona labo ade siyababona emakhaya ebulale isihlobo sakhe kuba kubi i-$5 yakhe liyana deyinika ipholisa kayisamncedi ngalutho
umnumzana Albert Mhlanga lilunga ledale lephalamende njalo uhlala kukomiti yaleli dale ekhangelane lezemigwaqo
Iningi labalimi selitshengise ukukhathazeka ngezulu eliningi elilokhu lisina kusukela kumaviki amabili edluleyo ezigabeni eziningi zelizwe besithi lingabulala izilimo zabo kukanti abanye ezigabeni zeMathebeleni bathi izulu leli livele beseliphuzile. Kodwa ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo otshela iStudio 7 ukuthi kufanele abalimi behlale bezilungiselele ukulima kungakhathalekile ukuthi izulu linanini.
Thina sakhula kuthiwa izulu nxa lisiza lilinengi kumbe lili lutshwana kufanele kujabule kuphela so izulu akufanele singakomplaini singakhonondo ukuthi hayi izulu selinengi kakhulu kumbe izulu selincane kodwa thina esingakwenza njengabalimi ukuthi kufanele sizilungiselele simake sure ukuthi emasimini ethu ama-inputs akhona into zokulimisa zikhona umvundisi ukhona izulu lizafika ngesikhathi elifika ngaso kodwa kufanele lisithole thina sesizilungiselele so ngokubona kwami izulu lele lifika ngalesi sikhathi lenza kuhle ngoba kusho ukuthi abantu asebekwanti lothi bengene emasimini izilimo zabo lapho ebengihambe khona mina ngibona ziyabukeka zikhulile njalo kuyathembisa ukuthi abantu bangaba lesivuno esihle
labo-ke abakhonana ngokuthi izulu leli lingabe liphuzile endaweni zelizwe ezingani zomile
ye liqiniso ukuthi kulezo ndawo lingabe liphuzile kuliqiniso kodwa mina isixwayiso engingasipha abantu ukuthi zikhona inhlanyelo esizibiza ngesingisi sithi ngama-short season varieties zinhlanyelo ezivuthwa ezisheshe zivuthwe masinyane so yizona-ke inhlanyelo ukuthi ngabantu bahlanyela zona uma ngithi ngiyakhangele kakhulu umumbu abantu bangahlanyela kuze kuyefika maybe umhla ka-15 kaJanuwari ngaphetheya kwamhla ka-15 hhayi sokungaqala ukuthi kube late kodwa kuseselamathuba amaviki amabili amathathu okuthi still abantu bengahlanyela izilimo zabo bakwazi ukuthi bazivune ngesikhathi esifaneleyo
kulabo abasebevele behlanyele singathi izulu leli lingabhidliza yini izilimo zabo
kwezinye indawo ye ikakhulu lapho abantu abalomhlabathi ovame ukuthi ume amanzi ngoba kusuka kwenzakale ukuthi angithi umhlaba uzadoda kube sokwenza ukuthi lo mvundiso kumbe i-fertilizer kade sebayifakile izothathwa ngamanzi so bona-ke into okufanele ukuthi bayenze kufanele bengene emasimini befake i-top dressing kumbe ammonium nitrate ukwenzela ukuthi izilimo zabo zithole okuyi-kick nje kancane ukuthi zivuke njalo ngoba izilimo zethu lazo azithanda ukuthi zigalule phakathi kwamanzi
leyo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Ngempela ubumumethe okuningi umnyaka 2014 kodwa ku-Studio 7 sithi loba kunjalo asiwugqibeni ngenjabulo simbonga uSomandla nanti ithuba lokubulisa izihlobo labangane ngaleli kefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha thumelani i-text message kuwhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318 Izabala njalo inombolo 1-202-465-0318 la kustudio7news.com ulakho njalo ukushiya i-audio message usitshela ukuthi uthakazelela njani ikhefu lalonyaka emangweni okuwo ungakhohlwa phela ukubulisa izihlobo labangane Studio 7 ngiyakho.
Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord.
Abaphila ngokuthengisa impahla ehlukeneyo ezitaladeni zedolobho leHarare bakhala ngenyathelo elithethwe ngomunicipal waleli dolobho elokuba bamba ngamandla ukuyasebenzela endaweni okumele bayekizo lanxa zivelezile abantu abasebenzela kuzo njalo zingeneli. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokuba umunicipal esethe kusukela mhla ka-2 zibandlela 2015 kumele baqale ukuya endaweni ezibethiweyo zona ezivelezile abantu kudala njengoba usezaqinisa imithetho yakhe yokusebenzela kwabo emigwaqweni. Kodwa abaphila ngokuthengisa laba bathi lanxa bezimisele ukulandela ukuthiwa ngumunicipal baza kwenze lokho kuphela bangatholiswa indawo ezingelabantu abasebenzela kizo, hathi ukubabamba ngamandla njengalokho osekusenzakala ukuthi bayengena endaweni ezivelezile abantu kudala. Bathi kade bakhalaza kumunicipal ukuba abadingele indawo ezimbalwa zokusebenzela kodwa yinto ebingalalelwa sonke lesi sikhathi. I-Studio 7 ikhulumisane labanye balaba bantu abasebenza bephansi kwenhlanganiso ye-Harare Residents Alliance, HARA, kanye leye-Livelihood Program. Abenhlanganiso ye-HARA bathi kusobala ukuba umunicipal we-Harare akazimiselanga ukuqeda udubo lwabaphila ngokuthengisa. Bathi kunje balabo ubufakazi obuveza ukuthi bakhona asebengenela kulolu hlelo lokutholisa indawo ezisemthethweni sekuyibo abaziphiwayo behlawulisa izimali eziqongileyo kulabo abasebenzela kizo. Unkosikazi Gamchirai Chipungu oyisakhamuzi seMbare othengisa impahla esezike zasebenza uveze ukuba ekuqaleni ubesebenzela lapho kuhlangana khona imigwaqo uFirst Street loNelson Mandela. Khathesi unkosikazi Chipungu uthi uthengisela bucwadlana lamahofisi esigodlo sikamunicipal eHarare ngemva kokuxotshwa lapho abethengisela khona ngaphambilini. Ukhalaza ngendlela umunicipal asesenza ngayo ukuba susa lapho bathengisela khona lanxa ethi uzimisele ukulandela lokho abakuchoyo nxa kungenziwa ngendlela.
Hayi, ngiyabona kungaso right ngoba lapha siyabe sithengisela abantu bonke sisesifiseni. So bengasikhipha baya besifaka indawo lapho kungahamba abantu, so kuyabe kungela mali, bafuna imali eningi ulala.
Umnumzana Bernard Ncube waseMalbra othengisa impahla ezindala lezintsha laye usebenzela bucwadlana lamahofisi kamunicipal la ngemva kokuba esuswe emgwaqweni kaFirst Street ngamapholisa.
Ingabuyi lapha mna ngangithengisela ngale kuFirst nga, so amapholisa babe benhle abantu becouncil abo basixotsha khona ngale bathi nasibuye lapha kodwa wagezi bazofuna ukuthi basixotshe futhi la. So asiyasazwisi manje ukuthi kuyabe kuzohamba njani into zakhona. Abakhulu bethu bayahamba khona bayakhipha incwadi zethu khona ngale sabanika incwadi ethu othi basiregularize lapha sisebenzela kodwa bakabuyela namuhla.
Ukhala ngokwenza kwenkokheli kamunicipal uNcube ethi ukhanya engayilaleli imibono ayinikezwa nguZulu phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukuluqeda lolu dubo lokusilela kwendawo zokusebenzela.
Into eyenzakalayo ukuthi bona babe funa bafaka abanye abantu la, so thina lapha soke sisuke baze babe yasibhadalise khona indawo funa basifake kizo basifake endaweni lapho kungela khona abantu lapho ungathengwa khona bafaka abanye abantu lapha, so thina kungikhonokho asikulandeli nasibethu basinika amaphepha la. Uma bengafuni lapha asakwazi ukuthi baqala bakhipha abanye ababuya kuqala libe zobezokhipha thina ngoba thina sathibuya lapha sathi sizuncedise ukuthi sizukuphila sizugcina imuli zethu.
Umunicipal uthi lolu hlelo lokubhalisa amagama kwalabo abaphatheke kumisebenzi yokuthengisa impahla emigwaqweni belwenza ngoba bekubone ukuba luzaphathisa ekuthini baqoqeke. Lokhu kubikwa uzaphathisa ekuthini lazakale inani labakulumsebenzi eHarare yikho kuqakathekile ukuba babhalise amagama ukuze laye abekwazi ukuba aqhubekele phambili njani edinga ezinye indawo lapho abangaqhubeka besebenzela khona. Uhlelo lokubhalisa amagama abaphila ngokuthengisa emigwaqweni yeHarare umunicipal uthi luza kuqhubeka kuze kuyefika inyanga kambimbitho womnyaka ozayo ka-2015. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Owake waba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Inosinkala obhubhenya kenye ngomunye wabazakala ngokubumba ibandla leZANU-PF. Unkala ngumuntu owasebenza lomongameli Robert Mugabe, umuyi umnumzana Joshua Nkomo labanye engakabhubhi wazisa ukuthi uzaloba ugwalo oluzachaya imbali yempilo yakhe kanye leyalabo abaziyo abafana lomonga meli mkabe lo mnumzana nkomo kodwa wagcizelela isithi lokho kwakuza kwenziwa nxa ingasekho. Kusasa kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba uChris Gande weStudio 7 uxoxa lo wayekhethwe ukuloba lolu gwalo umnumzana Dumiso Gilbert Machazi wayefundisa ekolitshini leNUST.
Enye into yazangikhona kwakuyikuthi yena lo baba uNkomo baxabana ngayo baxabana ngathi njani. Okunye kwaba yikuthi lokuba kwakhe esejele ehlandawonye lo president weZimbabwe obusayo njengamanje lokuthi-ke ilizwe selithethwe kulo daba abantu baningi bahita abathi nxa bekhala bakhale ngaye ngalo ukuthi aveze laye ukuthi kolakho uhlangothi yena wayemi njani wayecabangani ngakho konke lokhu.
Lilalele-ke kusasa kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lapho esiza lethulela khona udaba lwebhuku likamoyi unkala elingasalotshwanga ngoba umlobi wethuswa ngayeza kuloba.
Inyamazana zendle ikakhulu izilwane zibikwa sezibulele izifuyo eziningi kakhulu emangweni wewange. Izakhamizi ezikhulumele Studio 7 zithi zinakanela ukuthi ukuhlalisa kutsha abantu endaweni eziduzane lalapho okugcinwa khona inyamazana zendle eWange National Park yikho osokubangele ukuthi inyamazana zisabalale zingene emzini eseduzane zidinga ukudla. Lanxa inani lenkomo esezibulewe yizilwane lingaziwa kuhle, ezinye izakhamizi zithi zingafika kumakhulu amabili. Kodwa iphephandaba leThe Chronicle lithi zingamachumi amathathu. Esinye isakhamuzi salumango umnumzana Ndarapengwa Mathe utshele Studio 7 ukuthi nsuku zonke kule mbiko yenyamazana ezibulawa yizilwane lanxa inani selehlile kancane kulezi nsuku.
Awakathesi kodwa besekungani kumile isipesali inyanga lezi but last month zitshayile ompisi batshayile mina kunje umakhelwane wami khonapha laye udlelwe iy'nkomo zakhe eziyi-2 ekade zisele esibayeni so kasela lutho.
Manje abantu laba abagcina inyamazana abe-parks bathini nxa libabiza?
Kuba lokuhlupha labana abantu bayasitshela ukuthi ngezithu bona labo kabanamandla yokuthi bengene lapho kusebenza khona i-campfire. Abe-campfire labo babuya kodwa ukuthi bazidule akula lesi sodwa esidutshulwayo uze besithi kasiziboni kuphele kunjalo.
Kodwa lina liyazibona liyahlangana lazo egangeni lapho?
Ya, njengoba zisidlala nxa ungahlanganga lazo kodwa uthole ukuthi inkomo yakho ibandiwe njengalaphana kusasa kubandwe yangale kusasa kubandwe yangale kukhanya ukuthi amasondo nanka zikhona.
Kanti kungakuhamba njani? Kuyafana yini le minye iminyaka kumbe umnyaka lo kungani ziqede inyamazana eziningi?
Lo nyaka ziqedele zitshaye kakhulu kwedlula last year.
Ukuthi kungakubangelwa kwini?
Mina into engiyibonayo yokuthi ukuhlala kwabantu lapha endaweni lezi ezazivalekile lezi ukusiya egemu la inyamazana lezana sezabaleka zabuya ngapha ngoba ngapha ngakithi so ngani yiko kulo danga elingani kalilabantu nje so kulapho sezicatha khona kathesi.
Ukhona yini umuntu oseke walunywa izilwane kumbe ezinye inyamazana?
Hayi, okwezilwane ukuluma abantu hayi kuke kwaba lama-chases awendlovu nje iminyaka lo edluleyo zike zalimalula zabulalabulala nje abantu endaweni ezijheneyojheneyo kodwa okwezilwane hhayi azikalumi muntu zikubamba izifuyo kuphela.
Lo ngumnumzana Ndarapengwa Mathe isakhamuzi seJambezi ebesikhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Namhlanje ku live talk sikhangela ukuqonga kwenani labafela engozini zomgwaqo ngaleli ikhefu nxa kuqathaniswa lanyakenye isikhathi sinye.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umculi wengoma zokholo kwele South Africa uSipho Makhabane ubikwa esesibhedlela kuhlangothi lwabantu abagula kakhulu olwe intensive care unit. UMakhabane ubikwa elimale kakubi enkonzweni yomgwaqo esiyahlabela enkonzweni eDelmas. USipho Makhabane udume njalo ngokuncedisa abaculi abasacathulayo ababalisa uhlengi wemhlaba Thobekile Mkhwananzi loTshepiso Motaung.
Iziphathamandla zebutho kwele Gambia zibikwa zenelise ukuvimba ukugenqulwa kombuso kamongameli Yaya Jammeh izolo ebusuku, yena umongameli engekho elizweni. Amasotsha abikwa abegcwele indawana yonke kungaziwa ukuthi waphi abefuna ukuhluthuna intambo zombuso lezisekela umongameli.
Uhulumende wakwele Indonesia uthi sokutholakale izidumbu ezimbalwa olwandle lapho okungaba kwele khona indizamchina ye-Asia ngesonto ekuseni ngemva kokushayisana lomkhathi omubi. Omabonakude bakuleli babikwa bebetshengisa izidumbu ebezindenda olwandle lwe-Java okungamakhilomitha edlula alikhulu ukusuka esihlengeni seBone ezinye zidojwa ngamahelikopter.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingenelisanga ukuya ekhaya ngaleli khefu zithi sezikulungele ukukhathazeka ukuthakazelela umnyaka omutsha. Abaningi bathi bazaqeda ubusuku bonke bezigidela kudliwa njalo kunathwa. UBenedictine Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akubizwa ozwayo endaweni eziningi esihlala izalwane zeZimbabwe kwele South Africa njengoba kuqoqwe amagigi namagigana okuthakazelela umnyaka omutsha. Abanye bathi kuyoze kuse ngolesine betshaya ezabomasikhandi. Abanye bona bathi kuyabe kutshaywa ezokholo zodwa. Ngakwelincela abanye besithi ubusuku bonke bangolwesithathu kuyobe kutshaywa i-hip hop le-house kuphela.
Iwe atenga meja corruption ngeke kishamuze mafashion ngeke kishamuze mapo mafashion sanze tokore sanze fashion industry ikamera life fiction ngeke kishamuze ngangure fashion.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Kaiser Nxumalo ohlalela ukushini le Hillbrow uthi amafriji asegcwele phambi yonke imihlobo yotshwala, kanti ke lezilakalaka zivele sesifakwe ezambeni ukuze babunkunkuluze kahle.
Wena mathita abenzava khona ngabambeke siphoza senza yonke into. Abanye baphosa izinto into ezendala umbhede amafriji, abanye babephosa nabantu abo.
Umnumzana Sitshaba Mkwena udabuka ePlumtree uthi liza kusa elangolwesine belokhu bebheke ngawayizolo egigini abazalenzela elokishini le-Uvel.
Well, New Year, you and I as lally get up, was into 12 hours a shy, as was cleaning the indoors, it was post summer preaching of a fester. Puzzling, as was only my little paper.
Abanya bafana lomnumzana Jotham Nzimande ohlale lokushini leBeria bathi noma kuzabe kuyisikhathi sentokozo basajabula bezivalele ezindlini ukuze bengalinyazwa ilabo abathi bengathaba bazikhohlwe
manje sisaba ukulimala ngoba abantu badaka kabi kulama flats angithi yabona ama flats makhulu bayaphosa izinto lenkunzi so it's not that safe too much kunabantu ababhedayo sikakhulu 31 I was about to do this bam, I punch my first day. Twa, twa, twa. Far won't get a mafia crack and this bam won't get the hour.
Was Saint Jerome Police as a big good tea, as a big way, let's start a song, K, Usuk Bonke, Boundless Tattoo. Who was a babble clinis, or good tea, Gubano Gutula, M. Cosin, Yogamugela, Umyaga, Omucha. Wona ke akutaza umuntu wonke ukuthi kusiyachona ilanga, abese lapho azathokozelela khona umnyaka omusha. Ngoba kabafuni kubona umuntu phandle. Loba njabanathayo besithi balusizi njengoba amabhawa kuthiwa avalwe. Baza qhubekela phambili ngezingoma lemigido ezindlini kuze kuse. Ngimele Studio 7 Johannesburg le South Africa. Ngingu Benedict Nhlapho.
Oh, in the left of my in a magnifico. Banging at your
Baisana bendolwane bethi amaginqiko ngo singake hlukane isihlobo esithandekayo sikhangele ebezihamba phambili.
Amapolisa athi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo selifike kumachumi phose ayisishiyagalolunye i-88.
Abalimi abaningi batshengisa ukukhathazeka ngezulu elilokhu lisina kusukela kumaviki amabili edluleyo esigabeni eziningi zelizwe.
Izakhamizi zakhele duzane lendawo ezigcinelwa inyamazana zendle ewange zikhala ngokwanda kwazo emzini ehlala abantu ikakhulu izilwane ezisezibulele izifuyo eziningi.
Hayi ke kayihlukane olivalelisayo ngentungameli Nkomo
losithandekile Mhlanga.